Isizathu esitshengiswe ngurhulumente wakwele South Africa ukuvikela unkosikazi Grace Mugabe ecaleni lakhe lokutshaya owesifazane wakwele South Africa sezitshiya abaningi kwele South Africa bethukuthele. Embikweni wethule izolo umphathintambo ogatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe, unkosikazi Maite Nkoyana Mashabane uthi ucabange ukupha unkosikazi Mugabe isivikelo esiphiwa abadala macala besemsebenzini wokumela urhulumente esenzela ukuthi iSouth Africa igcine ubudlelwano obuhle leZimbabwe. Ingcithi zithi lesi sivikelo bekungafuzanga siphiwe njengoba unkosikazi Mugabe udale leli cala esiyabona abantu abakhe hatshi esemsebenzini okuphelekezela umkakhe emhlanganweni weSADC. Umama kaGabriela olinyazwe unkosikazi Mugabe, unkosazana Debbie Angels, uthuthukuthela uganunwabo ngokwenziwe ngurhulumente.
Uhulumende lo usekukhombise kaningi ukuthi kungcono akhethe ukugcina ubudlelwano bakhe lamazwe angabangane kulokuvikela izizalwane zakuleli.
Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ye-AfriForum layo ithukuthele. Inhlanganiso ebibhalele unkosikazi Mashabane iphikisana nokuphiwa kwankosikazi Mugabe isivikelo lesi, kodwa unkosikazi Mugabe wagcina ephuma elizweni lomongameli Mugabe ingakaphiwa ithuba lokuphikisana lesinqumo lesi. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Willie Spies uthi sebesiya emthethwandaba ukuze yiloba yinini unkosikazi Mugabe angena khona kuleli alalanyelwe ingalo yomthetho.
Siza kuya emthethwandaba sisiyaphikisana lesivikelo lesi. Lokhu sizokwenza ngokufaka isicelo sokuphikisa lokhu emthethwandaba we-High Court ePretoria kungakapheli amaviki amabili azayo.
Ingcithi kwezomthetho wobudlelwano bamazwe unkosikazi Amia Swart yena uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi uhulumende uzamvikela unkosikazi Mugabe. Uthi okubika ukuthi lokhu sekwehlisa isithunzi seSouth Africa sokuvikela amalungelo oluntu. Uthi lokhu uhulumende ukwenze sazi ukuthi unkosikazi Mugabe angavela aphume elizweni sekukulutshwane okungenziwa ukuze ajeziswe.
It's going to be extremely difficult to hold her accountable now.
Kuzaba nzima ukuthi ajeziswe njengoba eseseZimbabwe. I-AfriForum kuzafuze ithole indlela yokuthi isinqumo somthethwandaba leso siyesebenza eZimbabwe. Angiboni ukuthi lokhu kuzaphumelela. Ngicabanga ukuthi uhulumende uzamvikela. Ngicabanga ukuthi vele usephunyukile.
Ibandla le-DA lona lithi lifuna unkosikazi Mashabane azochazela iParliament ukuthi kungani sebenzise amandla akhe ekwenzeni into engekho emthethweni. Ngokwethula isinqumo sesivikelo lesi, uhulumende ubekuveza obala ukuthi unkosikazi Mugabe ubengalaso lesi sivikelo, ngakho bekufanele abotshwe. Unkosikazi Mugabe uhle wangabuye emhlanganweni weSADC ngomgqibelo, kanti yena lomongameli Mugabe bahle bahamba ngensonto ekuseni lomhlangano ungakapheli. Umhlangano weSADC uphele izolo, kanti akula okukhulunyiweyo ngeZimbabwe loba ngesenzo sikankosikazi Mugabe. Mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.